abenhlanganiso yabacholayo eGrain Millers Association of Zimbabwe bathi sebecele usizo ebhanga elikhulu lesizwe eleReserve Bank of Zimbabwe lwezigidi ezilitshumi lantathu zamadola ukuze benelise ukuthenga ingqoloyi kwamanye amazwe. Udubo yikuthi abacholayo babikwa belesikwelede lapho abathenga khona ingqoloyi, irayisi kanye lesawudo sezigidi ezingamathumi ayisithilagalombili lasikhombisa amadola. Abakulumsebenzi bathi ilizwe lifuna izigidi ezilitshumi lantathu zamadola emelika ngenyanga ukuze benelise ukuthenga ingqoloyi enela ukuchola ifulawa yesinkwa eyanela ilizwe. Amakhampani achola ingqoloyi ayisikhombisa abikwa esevalile ngenxa yokusilakala kwengqoloyi elizweni, okutsho ukuba nxa i-RBZ ingenelisanga ukubhatala imali yonke namhlanje, kutsho ukuba amanye amakhampani azaqhubeka evalile ngeviki ezayo. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba intatheli zindaba zifumene incwadi yabe-Grain Millers Association of Zimbabwe abayibhale inkampani ethengisa ingqoloyi isithi ilakho ukuthengisela elemalawi okuseziphaleni zayo nxa ingabhatalanga izikweleti zayo namhlanje. Ekhuluma enhlanganweni lentatheli zindaba yeHarare namhlanje, umgcinisano we-Grain Millers Association of Zimbabwe umnumzana Tafadzwa Msarira uthi sebethwele nzima emsebenzini wabo ngokusela ingqoloyi ngoba iziphala zikahulumende sezitshaywa ngumoya.
We require $13 million every month for wheat to our country. So that will be
ilizwe lifuna amadola alitshumi lantathu amamiliyoni, 13 miliyoni ngenyanga ukuze lenelise ukuchola ifulawa yesinkwa. Okwakhathesi sokubhadalwe amamiliyoni angamahlanu, njalo kusasa sikhangelele ukuqedisa umbhadalo wamamiliyoni ayisikhombisa amadola aseleyo.
Umsarara uthi inhlanganiso yakhe lokhu ikhulumisana labe-RBZ ukuze kuphunywe lamacebo okubona ukuthi ilizwe alisweli ngqoloyi, kodwa lokhu kulakho ukuthatha isikhathi eside. Kodwa uzulu weZimbabwe ukhathazekile kakhulu ngokuswelakala kokudla lempahla elizweni ngemva kokunqoba kukamongameli Emmerson Mnangagwa kukhetho olwedlileyo. Amafutha epetulo asetholakala nzima emagarajini, kuthi ezibhedlela imithi kayitholakali ikakhulu ngalesi sikhathi ilizwe libhekane lodubo lokuqhamuka komkhuhlane wesihudo sekholera. Ababona ngezomnotho welizwe bathi lokhu kuzabangela ukukhwezwa kwentengo yempahla nokudla elizweni. Usimbarashe Maringosi osakhulayo eHarare uthi indubo zonke lezi zingabe zibangelwa ngokwenzakala kwezombusazwe.
Mina ngibona ngani kukhona okwenzakalayo ngezombangazwe lezi, ngoba ever since uMnangagwa wangena esikhundleni sabona izinto zonke zabe zikhwela, zabe zilokhu ezikhwela ama-prices, zabe lokhu etshintsha, asikwazi ukuthi uhamba njani. Kukhona sibili okwenzakalayo.
Uhulumende wanquma evimba amakampani elizweni ukuthi engathengi ukudla okufana leflower, rayisi, chukela lokunye kwamanye amazwe ngoba ifuna ukuthuthukisa amafilitali akuleli alungisa lokhu kudla. Kodwa ngokuswelakala kwengqoloyi osokubangelela amakampani avale sokuzaletha udubo lokuswelakala kwalokho kudla. Uhlelo lukahulumende weZimbabwe olo-Command Agriculture lubukaseluthuthukisa umsebenzi wokulima elizweni, ikakhulu umumbu lengqoloyi, kodwa ingcwethi zokulima zithi kusamele usetshenzwe gadala ukuze ilizwe lenelise ukulima ingqoloyi enela ilizwe lonke ngomnyaka. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nguGibson Bebe.